sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgelange njabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 25 kuMfumfu 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
The sanctions on Zimbabwe are thus illegal, unfair, and a violation of our sovereignty and right to self-determination.
Izisebenzi leziphathamandla zikahulumende zifole zisuka emahofisini awemunumutapa eHarare zayabuthana egcekeni le-Africa Unity Square eHarare zitshengisela ukukhonana kwazo ngezijeziso ezibikwa zafakelwa eZimbabwe ngamazwe angentshonalanga.
Yes, unfortunately, Hamas is still calling for the elimination of the state of Israel. This is not a peaceful.
Abe ofisi yomeli we Israel eZimbabwe basole kakhulu okwenziwa ngabeqembu ele Hamas empini labo bekuchaza njengesihluku esiphindiweyo. Uzulu weZimbabwe ukhala ngokukhuphuka kwentengo yamandla kagetsi okuqala namuhla ngamasenti amabili kukilowatt ngayinye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izisebenzi leziphathamandla zikahulumende zifole zisuka emahofisini awemunumutapa eHarare zayabuthana egcekeni le-Africa Unity Square zitshengisela ukukhonana kwazo ngezijeziso ezibikwa zafakelwa eZimbabwe ngamazwe angentshonalanga. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwenga utshele lombuthano ukuthi eZimbabwe selilahlekelwe ngamabhiliyoni edlula ikhulu amadola eMelika, $100 billion, ngenxa yezijeziso zomnotho lezi, kubika umlondolozi Ndlovu.
Abakade betshengisela laba bebehlabela bephethe amabhakane lamagwaliba alotshwe amazwi athi izijeziso lezi seziphazamise kakhulu eZimbabwe, ngakho-ke kazesulwe ngokuphangisa. Ekhuluma embuthanweni owe-Africa Unity Square, uChiwenga uthe izijeziso lezi ezabekelwa eZimbabwe ziphazamisa umnotho welizwe, isimo sezibhedlela, izikolo lokuswelakala kwemisebenzi elizweni.
The sanctions on Zimbabwe are thus illegal, unfair, and a violation of our sovereignty and right to self-determination.
Izijeziso zomnotho ezabekelwa eZimbabwe azikho emthethweni, kazihambelani lokuzibusa kwethu, lelungelo lethu lokuzibusa.
Bebe kule mbuthano efanayo endaweni zonke zelizwe kobulawayo uZulu ubefola ekhokhelwa ngumphathi ntambo obona ngomsebenzi wedolobho leli unkosikazi Judith Ncube. Kube le mbuthano efanayo ezabelweni zonke zelizwe ikhokhelwa ngabaphathi ntambo bakahulumende. Omunye obesembuthanweni lowo unkosikazi Sekai Kadande uthe izijeziso zombuso welizwe ziphazamisa kakhulu uZulu weZimbabwe esithi indubo zelizwe zibangelwa izijeziso lezi.
Izijeziso zenotho esezihluphile abantwana beZimbabwe, sebethwele nzima nje, sebekhathazekile ngalolo lutho olwezijeziso zenotho. Khathesi sibuthene njenge singathi ilizwe, abantu jikelele iZimbabwe lesadaki sikhathazekile. Ukubuthana esikwenzile okwakhathesi sibuthanele ukuthi kungabe kwakufakayo lokho kuyinto kungekho emthethweni, kungaphuma yini kumbe bengakukhipha yini, singazi ukuthi bengakukhipha ngendlela yiphi ngokuthi mthwakazi sethwelensi.
Lokho kusekelwe ngosokhulayo u-Elias Dube othi izijeziso lezi ziphazamisa ukuthuthukiswa kwelizwe
sizobambana kanye labanye sisithi siyalwisa ukubekwa kwama sanctions sina sithi hayi ama sanctions amelanga bekhona ngoba thina sesizaqeda isikolo lapha sina sifuba lemsebenzi yabe isibhadala sifuba le lama business ethu abe isibhadala kahle kodwa ninxa ama sanctions lawa ngiyeke sikhona ukuthi sibe lama business aphumelelayo ngoba ama sanctions akhona but singa kutshelwa ama sanctions lawa siyaphumelela kanye
kodwa incitshi kwezomnotho esebenza lenhlanganiso ye-Economic Forum of Zimbabwe umnumzana Godfrey Mlotshwa uthi ukumele uchiwe ngalo hulumende babhekane lokuningi okufana nenkohlakalo hatshi izijeziso
singakhangela umkhono emwedu usudabukile singade informal economy kulabo golide kulabo lithium kulento ezinjalo kulamanye amazwe njengabo Cuba athola ama-sanctions abangelaludo so mina gimi singathi silama sanctions kodwa abanye abantu bahamba besiyodengisa igold labo bani bethengisela uzibani bani kubo Dubai yikhonsithi indaba yama-sanctions kayicacanga
kini lokhu kusekelwe ngumsekelo wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change umnumzana Gift Osalotsiziva
corruption is the greatest sanction against the people of Zimbabwe iyo into esibulale umkhono welizwe ngenxa yokubana ke imali yatshontshwa laba abacollected to ZANU-PF babavunyelwe ukubana ke bebenefite kuma-resources eZimbabwe mwaka elilithia iyakhitshe eZimbabwe okungekho emthethweni kodwa umhlaba wonke kade sisiya kumabhathi thina we are the biggest producer welithium e-Africa fanele ukuthi ngaba ama-Zimbabwes kade sibaphile impilo engcono ngabe kule mithi esibhedlela ngabe imigoqwayele amapotolo ngabe izinduna labo bonke ke abasemaphandleni ngabe bayabhenefitha
ukusenjalo abasekeli bebandla leZANU-PF bebethe gwaqa esigodlweni sommeli weMelika kwele South Africa ePretoria betshengisela ukuba izijeziso zomnotho ezafakelwe leZimbabwe zesulwe ilanga lanamhlanje labekwa ngumanyano wamazwe angezansi yezwekazi leAfrika oweSADC ukuba libe lilanga lokutshengisela ububi bezijeziso zomnotho ezabekelwa leZimbabwe abenhlanganiso zomanyano oweSADC lowe-African Union labo bethule imibiko yokusekela isinqumo sokuthi izijeziso ezafakelwa eleZimbabwe zesulwe ekunanzeni usuku lolu olweSADC Anti-Sanctions Day umgcini sihlalo owe-African Union umnumzana Musa Faki Mahati uthe uyasekela isicelo sikamgcini sihlalo weSADC umongameli João Lourenço wele Angola esokuthi lezi jeziso zesulwe izigodlo zabameli beMelika Bilitani la European Union kwele Zimbabwe bebengakaphenduli besipha imibono yabo ngalolu daba ngesikhathi iStudio 7 isiya emoyeni ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abe ofisi yomeli weIsrael eZimbabwe basole kakhulu okwenziwa ngabeqembu eleHamas empini labo bekuchaza njengesihluku esiphindiweyo ukwedlula okwenziwa ngabamanye amaqembu abizwa eMelika ukuthi ngawama-terrorist agoqela o-ISIS bekhuthaza abeHamas ukuthi babeke phansi izikhali. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuvezwe ngummeli weIsrael emazweni abalisa iZimbabwe, Zambia leBotswana, unkosikazi Ofra Fari, emhlanganweni lethathela izindaba owenzelwe enkundleni yebulenjini eyeZoom. Unkosikazi Fari uthi ilizwe lakhe galilwisani labePalestine, kodwa leqembu eleHamas elibizwa ngabeMelika ukuthi ngamalwecacha awesiMuslim awedlulisa amalawulo.
Yes, unfortunately, Hamas is still calling for the elimination of the state of Israel. This is not a peaceful.
Lokhu kugcizelelwe isikhulumeli sehofisi yomeli weMelika eZimbabwe, umnumzana Lawrence Socha, laye osole okwenziwa ngabe Hamas kwele Israel.
The United States unequivocally condemns all terrorism and stressed the United States' firm commitment to upholding the law of war to include important protections for civilians.
Thina njenge United States siyakusola kakhulu lokho okwenzakalayo njalo siyachizelela kwezokulondolozwa kwemithetho yezempi.
Kodwa omele iPalestine kwele Zimbabwe umnumzana Tamra Al-Masiri uthi okwenziwa ngele Israel ngumbhuqazwe oluqondiswe ebantwini belizwe lakhe abangahlomanga okumele kumiswe ngabamazwe omhlaba.
They won't actually to increase our disaster and our suffering.
Bafuna ukuqhubekisela phambili udubeka kwethu.
Isikhulumeli sehofisi yabogatsha lwezobudlelwano lamanye amazwe omhlaba, umnumzana Livid Mugejo, uthi eleZimbabwe likhuthaza ukukhulumisana kwamazwe omabili ukuqeda impi.
We don't support the current war currently going on, but we support dialogue. Zimbabwe is for dialogue. This issue can be resolved through dialogue.
Kasi isekeli thina impi ekhona, sikhuthaza ukukhulumisana. EleZimbabwe likhuthaza ukukhulumisana ngoba lolu daba lungaqedwa ukukhulumisana.
UThabani Dube oyintatheli zindaba njalo elikholwa lesi-Islam uthi impi phakathi kwe-Israeli le-Palestine ngeyokubangisana umhlabathi.
IHamas aso terrorist group ngama-Palestinians alwelilizwe labo ukuthi ba-defend iland yabo, ba-defend ama-rights abo from Israel. Ngoba sonke siyakwazi ukuthi Israel by 1948 yayingekho, abantu abalethwayo ePalestine and then baqalisa ukuthatha ilizwe labantu laba. So ukulwela ilungelo lakho aso terrorism.
Kodwa umfundisi Wilson Dutch webandla le-United Evangelical Church in Zimbabwe uthi akamangaliswa ngokwenzakalayo ngoba kuvele kukhona laseBhayibhelini ukuthi kuzaba lempi ezinje. Abe-ofisi yommeli wakwele-Israel kuleli bathi okwenzakalayo kwabangelwa yikuhlasela kwezigebengu zeHamas elizweni labo mhlaka-7 kuyona le inyanga kaMfumfu, zabulala ngesihluku abantukazana abedlula inkulungwane 1400, iningi kungabesifazane asebekhulile labantwana, njalo lathumba abafika amakhulu amabili 200. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
UZulu weZimbabwe ukhala ngokukhuphuka kwentengo yamagetsi okuqala namuhla. Inkampani eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company yethule umbiko wokukhuphula intengo yamandla kagetsi ngamasenti amabili kukilowatt inyanga yinye. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwamukelwe ngendlela ezichiyeneyo ngabaningi. Osomabhizimisi besithi lokhu kutsho ukukhuphuka kwentengo yempahla yonke esebenzisa ugetsi. Umnumzana Thembelani Dube, unobhala wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uthi ukuqonga kwentengo yamagetsi kuletha ukuthwala nzima kuZulu.
Ukukhwela kwentengo kagetsi kutsho ukuthi izakhamizi eziningi seziza kwehluleka ukuthi zisebenzise ugetsi, njengoba kathi zivele zithwele nzima. Khonokho sokuzabangela ukuthi abaningi bahlala isikhathi eside beseminyameni kumbe besebenzisa amakhandlela, abanye njalo besiba yilaba esibabona besiyadinga inkuni, okubangela esingathi khona khona ikugugudeka kwasendle. Kuza kuthi-ke amabhizimisi bagcina bekhweza intengo.
Umnumzana Mkhokheli Nyathi ongusomabhizimusi uthi ukukhuphuka kwentengo yamagetsi kutsho ukuthi le mpahla zokuthengwa lazo zizakhuphuka ngoba ngeke bathwale umthwalo lowo bebodwa, kodwa bazadlulisela phambili kubathengi.
I-effect yakhona akufanelanga isalele kumuntu ole-business kuphela, izafanele ibe yi-shared cost. Ngakho-ke i-cost yakhona yiyo esizayiqhubezela phambili kulaba abasupportayo ama-customers. Okungangokuthi i-economy zonke izinto zizakhuphuka intengo yazo, kusiyafika isikhathi esizayo sizabe sesibona amaprayizi kumbe intengo isiya ikhuphuka.
Ikampani yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company, iZETDC, ichaze ukuba intengo abantu abakade bethenga ngayo ugetsi yamasenti alitshumi, i-10 cents, kukilowatt ibingeneli ukuba bakhangele zonke indleko ezikhona nxa kuphekwa ugetsi. Kungakho bethethe inyathelo lokwengeza ngamasenti amabili kukilowatt ukuze ibe ngamasenti alitshumi lambili kukilowatt. Ibike njalo ukuba intengo entsha izaphathisa ekuthuthukiseni kokusebenza kwabo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Thank you. kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga edalela eParliament lakwele Melika awebandla lama Republicans asedinga ukuthi umnumzana Mike Johnson avotelwe ukuba ngosomlomo waleli dale. UJohnson lilunga lesine ukuzanywa ukuthi avotelwe ukuthatha isikhundla esachiywa ngumnumzana Kevin McCarthy osuswe ekuqaliseni kwena linyanga ngama Republicans esithi akasela themba laye. Umongameli Joe Biden kanye lomkakhe unkosikazi Jill Biden bemukele esigodlweni sabo ese-White House inhloko kahulumende wele Australia umnumzana Anthony Albanese. Lokhu ngokuqala ukuthi umnumzana Albanese ethekelele eMelika ngemva kokukhethwa kwakhe kulesi sikhundla ngenhloso yokuzokhulumisana ngokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili. Kuhlangothi lwenzalo eZimbabwe esihlala kwamanye amazwe, namuhla sixoxa lomnumzana John McKay Malava okunhlanganiso yabafunda esikolweni seSt Joseph AS Joseph X Students Association St Jessa ohlala kwele Bilitane. Inhlanganiso le iphathisa izifundi zesikolo seJoshua Mqabuko Nkomo esasaziwa ngokuthi yiSt Joseph kudala esisematobo eMathabeleland South ngengwalo zokubala, ulwazi lwemisebenzi kanye lemitshina yamakhompyutha.
Mina e-UK ngenza i-electronic engineering, kuyikuthi from eZimbabwe vele ngangile-background of working ku-aircraft industry. Ngangisebenze ku-Air Force of Zimbabwe. And then ngasengishiyeka ngeza ngapha ngabe ngenza i-degree in electronic engineering. Umsebenzi engiwenzayo lapha kodwa ngiyahlanganisa. Ma uhambile usemazweni abanye abantu, kumele ukwazi ukuthi khona ma ufuna ukuthi wenze certain things, kumele uhlanganise imisebenzi, ungalindi okuyi-one phela okupha khonokho. So sometimes ngenza i-support work, ngibambe kiyo sibili ngisebenze nakhona.
Sibuyele ekhaya ngale, ngibona kule nhlelo ezichiyeneyo elike lazibambabamba laphana, inhlelo lezi liyenza ziphi?
Inhlelo engizenzayo ekhaya engivolvisizwe kakhulu i-community development projects. Ngibuye futhi ngisize labantwana abanye at university levels or at primary and secondary school levels ababe lothando lokufunda. Ngibuye futhi ngisebenze kwezinye inhlelo zokwakha noma izikolo ezokuphathise kulungiseni izibhedlela ukuzakha, whichever way we get things. Nalaphana ngesikhathi kuchaya i-COVID ngaba involved kakhulu le group yami enza kuthi ngigxilekiwe kancane lapha ngiseJeff. Saba involved ekuthini uku-raise i-awareness don't ba understand ukuthi i-COVID kuyini. Sabuya sa-trainer abantu at village levels, baphiwa ngama-resources okusebenza on the ground.
Inhlanganiso le ithiwani ibizo layo?
Kuthiwa yi-SNJSA, St Joseph's Ex Students Association. Sayiqala singabantu abafunde eSt Joseph, iSt Joseph Primary School leSecondary School. Kumanje iSecondary School sibizwa ngokuthi iMqabuko High. iseSt Joseph eKezi yikho engafunda khona. So sadecide ukuthi sibe le organization eza represent isikolo, sitholele abantwana amabhuku, sibanikeze le advice on i-career guidance and things like that. In the process kwacina sokusibeka endaweni ezinenge ukuthi sesingena la ku-community, sesisebenza silungisa noma isibhedlela noma yini saze sagebha nomgodi ukuthi abantu in the community benze community projects abazaklina kiwo ukuthi bathi improve ama-facilities abo, ama-institutions afana lesibhedlela, lesikolo lani.
Kuyini osekwenziwe inhlanganiso le okubambekayo?
Njengasesikolo khona lasesibhedlela ayisenza imisebenzi ebonakeleyo. Sadonate ama-computers ku-primary school, la ku-secondary sabathengela amabhuku. I think sisathenga from form 1 to form 3. Okwakhathesi besalwisana laka form 4 ukuthi sitholele abantwana amabhuku to complement whatever they have from the ministry. I-problem esilayo-ke ukuthi kusuka kungabi probably le engathi kulondoloza lezo lawo ma resources esike siwaphile kodwa bese sizamile for sure ukuthi sithi supply the school with amabhuku abawafunayo njengama ex students
kulabo abaphuma elizweni leZimbabwe kanye lalabo abazama ukuthi baphathise labo bese Zimbabwe ungaba lenkuthazo ethini kimi
inkuthazo endlayo kubantu abaku diaspora kakhulu ithi yona asikhumbuleni lapho esasuka khona omunye lomunye umuntu lalapha asuka khona sithi for example isikolo noma isibhedlela noma sithi lidamu noma yini akhule ethola usizo yikho lokho kuyizwe sinaka ukuthi lezo zinto kathi zikazisela maintenance and people in the country are struggling with the economic difficulties that they are facing asikhumbuleni ukuthi singafaka okungakanani thina akukhethelekile kuncane kukhulu okuncane okufakayo lapho wasuka khona ncedisa bona abantu abasekhaya kulusizo kakhulu ngithi kibo futhi bona labo abasekhaya ma ngabe lincediswa ngabantu abaku-diaspora respect what they bring akube ngekwe-community kungabi ngokomuntu ukuthi umuntu sezibonele ukuthi nanti ithuba lami ukuthi ngizithathele njalo kumele bona babe yibo ama-active leaders bona abantu abaku-ground because it won't happen ukuthi umuntu ophandle kwelizwe njengani ayekhokhelela inhlangano esekhaya
Lo ube ngumnumzana John McKay Malaba okunhlanganiso ye St Joseph Ex Students Association ohlala kwele Bilitane. Ikansili yakobulawayo ibika ukuba umkhuhlane wesihudo obuhlasele izakhamizi zakobulawayo siphelile kodwa izakhamizi zikhuthazwa ukuthi ziqhubekele phambili zilandela ukuhlanzeka.
Kuphetha usuku lwayizolo kobulawayo bekulabantu abathathu ababanjwe belekholera kulo yedwa ocatshangelwa ukuba ubulewe yiyo. Bekusahlolisiswa ukuba kuyini imbangela yokulahlekelwa impilo yesakhamizi sakobulawayo. Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo, ulandisa ngokwehla kwenani labantu ababulawa yisihudo.
Okwemvike ezimbili ezintathu lezi ezedluleyo. Hatshi sesehlile yikho sitheke ukuqhamuka ngaleso sifundo sokwehla ekliniki akusekho the outbreak is over in Mabwepwe akutsho ke ukuthi ayizukuphenduka leso sigudo asizukuphenduka ngoba siyazi nxa ubuchapha lokhu usekhona ingaba khona leyo singaba khona leso sigudo siyakwazi futhi ukuthi kule kholera elizweni lonke
umnumzana Joseph Nkomazana umhlali wakobulawayo uthi izakhamuzi zikazikhangele abantwana ngoba kuyibo abangajayelanga ukulandela ukuhlanzeka okwehlisa amathuba okumemethekisa isihudo.
Vele zikhangelelani lokuthi khona akulamanzi ematepu amanzi aclean amanzi avela kukansil kuke kuba le ndawo nesikhathi sile amaviki amabili adlule amanzi bengekho endaweni eziningi so nakhonokho nje ikholera siyesaba ukuthi khona ingahlasela abantu njalo sinanzelele abantwana abantwana yibo bangani abananzeleli isikhathi esiningi thina abantu abadala siyakhuthaza ukuthi abantu bakhangele iindaba zokuhlanzeka sabe lokhu sitshelani labo ekliniki nje nxa sithe sanenzelela njengezakhamizi ukuthi khona sicabangele ukuthi kule nto enje imikhuhlane enje
udokotela Edwin Sibanda umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo uthi uhlangothi olukhangela ngokumemetheka kwemikhuhlane yedolobheni luhlaziya lokhu ngokubhoda emaklinika lukhangelisisa ngezigulane eziyethekelele lapho. Uthi-ke kulenani elithile eliphezulu abalifakayo elithi nxa lingadlulwa kubikwe ukuba sekulokumemetheka komkhuhlane. Kube lenani njalo eliphansi elithi nxa lingasafinyelelekanga kubikwa ukuba umkhuhlane obumemethekile kawusekho. Ngokunjalo kumaviki amabili adluleyo amanani abephansi kakhulu emagwegwe okwenze ukuba bafike kusinqumo sokuthi umkhuhlane wesihudo sowedlule. Kodwa uqonqosele ukuba lokhu akutsho ukuthi isihudo ngeke siphenduke futhi ngoba uhlupho lwamanzi lokhe lukhona njalo uzulu lokhe engalandeli ngokugcweleyo indlela zokuhlanzeka. Ngenyanga kaNcwabakazi lonyaka, ikhansili yakobulawayo inanzelele ukukhuphuka kwenani labantu ababulawa yisihudo abedlula kumakhulu amabili lasithupha i-206 iningi lingabahlali bephumula kwaphoqa idolobho ukuba lithi sekuqhamuke isihudo. Kunyaka Ntulikazi kwakube lenani labantu abalikhulu lamachumi ayisichiya galombili lengxenye 185 abantu ababeficakala bebulawa yisihudo. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngubathabile Masuku.
AbeZimbabwe abaya kwele Botswana besiyadinga ukuziphilisa bathi akulula elizweni lelo ngesikhathi amathuba omsebenzi engatholakali. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHabron kwele Botswana.
Ubunzima obudalwe kungamanga kuhle kwesimo somnotho eZimbabwe lapho amathuba emsebenzi asenciphile sokudala ukuthi abantu baqhubeke bephuma elizweni ngobuningi besiyadinga ngabaphilisa amazwe nomakhelwana afana leBotswana kanye leSouth Africa noma nje besuka ekhaya belethemba lempilo engcono abeZimbabwe bathi akulula kwamanye amazwe imisebenzi ingasatholakali lula. Iningi ikakhulu elingena elizweni ongekho emthethweni liyiphila imisetshanzanyana ama-peace jobs liqeda insuku lifole elangeni lethemba lokuthi kuzaba lontshintsho. Imisebenzi le igoqela kakhulu ukusebenza ezindlini emapulazini kanye lakumabhizimusi afana lawokwakha. Umnumzana Given Ndlovu ohlala emzini weMokotsane ngaphandle nje kwedolobho leHabron uthi kunzima esitaladeni osebenza ukuthi acabange emuva.
Eyi hayi impilo inzima eButswana lapha akubambeke sibilile imisebenzi yakhona isatholakali kulezi nsuku. Womile ama first days lana bekungcono akatesi so kahle kwaoma kwesisilo ngama first job kwakhona kunoku sokutholakala nzima ngoba laba lapha abotswana labo vele sibekhangelele kikho kunoku ama first job kwakhona so impilo yakhona isinzima lokho iwomi siyaphambili silo ukuthi sese siplan ukubuyela emuva ekhaya siyezame impilo entsha ekhaya ngoba lapha kupheleke lapha kunoku ukuthi uthole ukudlala ukuthi ubhadale irent. Kunzima we kusisikhathi ugcina useqisa izinyawo ungabhadelanga le rent yakhona. Hey
Undlovu wabuya kule Botswana ngo-2010 lapho athi wakungcono uma uqathaniswa la khathesi. Omunye njalo umnumzana Gilbert Ndlovu ohlala eHabron uthi yena usebophe umqondo wokuthi azibuyelele ekhaya ayezama ukuziphilisa khona.
Hayi nabafowethu ngicabanga ukuzibuyelela ekhaya sibili ngoba impilo yalapha inzima. Akuphileki le ndawo leyo irent yokudla hayi kuzima sibili imisebenzi ayisekho. Akusela ukuthi singasurvive ngayo sicabanga ukuthi sizivelele ekhaya siziphilele ekhaya ngoba senze mbona le mpilo ekhaya ingcono ngoba lapha ndakukutshona ngadlanga khuluma soyinje inyanga siyaphela uma sithanda ufuna imali imali yangikhona iyala akula mali into zomile impela.
Kwabaphila bengelangwalo zokubavumela ukusebenza lokuhlala kwele Botswana bathi kusuke kube nzima amandla obabegijinzwa bomthetho uma besithi bayafula esitaladeni ukuyadinga umsebenzi. Umnumzana Mluleki Bhebhe ngomunye wabadabuka eZimbabwe abachasisa kabanzi ngenhlupho ababhekana lazo.
Leka abantu bakithi esizweni sakithi abalapha kwele Botswana silohlupho olukhulu kakhulu abantu bayahlupheka. Noma libabona kwele ndawo ayisikho ukuthi baphila kahle bayahlupheka iningi labo sibabona sebebulalana. Bakwazana abantu besifazane ababecina bethengisa ngomzimba ngenxa yokuswela imisebenzi abanye bazuza imisebenzi kwesikhathi abanye kababhadalwa abanye ngenxa yokuswela amaphepha okuhlala kwenale ndawo. So uluhlupho olukhulu kakhulu esibhekane lalo ukuthi abantu bakithi bahlupheka okuphezu kwamandla kuthiwa sokuvela izingozi.
Ongomunye wabadala abakhanyela kakhulu umphakathi wabantu bekhaya eHabron lemizini eseduze umnumzana Titus Nxumalo uthi kubazwisa ubuhlungu abakubonayo ngabantu bekhaya.
Abanye babuya bebancane kakhulu okusizisa ubuhlungu bathi befika lapha bahlukuluzeka imisebenzi bengayitholi loba ngaza uthola umsebenzi omunye mhlawumbe asebenze nxa uphele namuhla kufana lokuthi kuphele yonke into kasela ludo. Abanye njalo bayakhahlamezeka bayiswele imisebenzi bazame abelokhu ethemba mhlawumbe seswelele imali yokubuyela ekhaya ukuthi angabuyela njani ekhaya kanti vela angabuyela ekhaya uzafika enzeni. Akhathazeke kumntwana abantwana abanjalo sibabona lapha sebesiba ingozi futhi ekuthini bona bodwa bangaxabana bazali njengalibona abantu abethu babulalana bodwa khathesa emazweni.
Unquma lothi uqakathekele ukuthi abadala ekhaya behlale bekukhulumisana labantwana abangaphandle kwelizwe bakwazi ukuthi baphila njani.
Abantwana bazali khulumisanani labo nxa ulefoni yakho usekhaya hlalahlala ukhulumisane laye kumbe ngeWhatsApp ufaka amagama umduduze umkhuthaze libakhulisa abantwana ngamagama ukwenzela ukuthi bangaze bahlukumezeka bagcine besenza izinto ezingayisizo besemazweni angaso wakwabo. Sicela ke wonke ama stakeholders abe involved ekuzameni ukuchasa abantwana ngemfundiso
iningi elingelamaphepha abafinyelele inhlelo ezifana lokulolonga.
Silu gqiba ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube.